esukhangele ukuthi uHarris uzadinga umuntu ongamnceda ukuthi awine kwezinye indawo angaba lodubo laso. So khathesi abakhulumayo bathi nxa ama-Democrats efuna ukuwina i-White House kumele badinge usekelo kuma-states anjenge-Pennsylvania, anjenge-Michigan, anjenge-Wisconsin. So uHarris uyabe edinga umuntu ongamncedisa ukuthi bawine lawo ma-states nxa efuna ukuya e-White House.
Isinqumo aza sithatha kusasa lesi singaba lomthelela onganani emkhankasweni wakhe?
Ngibona njengan-uHarris uyabe ekhangelele ukuthi umuntu ozamkhetha kusasa uzanceda njalo ukuphakamisa ukuthakazelela ukuvota kwabantu, njalo uzanceda ukuthi ahuge abantu abangalethi imali kumkhankaso wakhe. Uzananzelela ukuthi ama-elections ase-America afuna imali eningi, so bayabe ukhangele njalo ukuthi umuntu ozabuya lapha engaba yini le ndlela yokuthi labo bazuze imali eningi eyokuthi ba-campaign.
Kwelinye icele sibona umnumzana Trump ozangena kukhetho emele ama-Republicans, yena esithi ingxoxo-mpikiswano yesibili kufanele itshintshwe isuka ke e-ABC News isiya e-Fox News, esithi kufanele kutshintshwe indlela eqhutshwa ngayo. Likubona njani lokhu?
Usukela kudala siyakwazi ukuthi uTrump ubethakazelela i-Fox News ngoba uthi yena nxa i-Fox News ikhuluma ngaye ikhuluma into ezinhle kakhulu ngaye. So uyabe ezama ukuthi abuyise leyo ngxoxompikiswano ku-station engayenza ukuthi laye aphume engumuntu owazi akwenzayo, ngoba i-Fox News siyakwazi ukuthi nxa iriporta laphana iriporta njengani iyasekela ama-Republicans kumbe iyasekela uTrump.